Loko kuthi sebesithathela amasalari ethu bafunga usixotsha imisebenzi. Bengasixotsha umsebenzi ngubani ozancedisa ama-patients ethu. Thina sicelayo ku-government ukuthi bona bengenele bethenge amaphilisi akwanayo. Ama-patients ethu siwakhangele ngendlela efaneleyo. Lathi sibe le ndlela lokuthi nxa sincedisa ama-patients ethu sibancedise sithokozile, izisu zethu zisuthi, izinto ezinjalo. Izinto azimanga kuhle, odokotela kabakho. Abantu bafuna ukuncedwa. Yikho lokho simelele ugovernment ukuthi bengenele ngokuphangisa, abantu bencedakale, odokotela labo bephenduke emsebenzini. Izibhedlela eziningi khathesi kazisebenzi, odokotela bonke bachile imisebenzi ngenxa yokuthi abanye bancintshiwe ama-salaries abo, so abala lezi mali zangkhona zokuya emsebenzini.